okuhluphayo kakhulu njengezakhamizi ibhajethi yesiyifakele izisebenzi zekhansili. Imali yakhona nxa siyikhangele thina siyizakhamizi ibizwa ngama-US dollars esinganawo. Asikandaba lokuthi babize ngama-US iningi kakhulu, ngoba njengathi lapha empophoma umuzi wabantu abadala imali yakhona yi-30 US okumele siyikhuphe. Asinayo, asiyenelisi. Njalo kunjalo i-service deliver ayikho, amanzi asinawo, imigwaqo isiliva dlalile, ezibhedlela ema-clinics akula manesi, akula kwelashwa ngesikhathi esikwanileyo, ngoba akula staff, akula manesi okuthi elapha abantu, akula, kube poor service deliver. Yikho kusikhathisayo khona ukuthi sikhitshise inkalakatha zemali. Asiyonelisi yona beyimali i-29 US. Icabange emabutheni minyela phela ndaba ngumuzi wabantu abadala. Abantu abadala kakhulu abangakalide njalo ngumuzi obebunyanga obukhulu. Khonapho kuthiwa bakhiphe 25 US kungama-cents, almost 26 US. Asilayo leyo mali, le-service delivery ngiphuwa, izindlu zangikhona zincane, indlu yangikhona ibe yade engakwani umdedi fake phandle. Kodwa ukhangele imali esiyi-chajwayo, siyahlupheka kakhulu, kusihluphile njengezakhamizi, okwenza size sifise ukutshengisela sibuke ukuthi hawu saphathwa kangaka, kabuhlungu kangaka ngemali le enkulu kangaka i-29 US esingeke siyikwani. Phakathi kwalokho kuyahlukumeza kakhulu, njalo ibhajethi yona le sayala. Sathi kasiyifuni, kayibiseke ku-17 or 18. Lapho singazama ukuthi sibhadale lathi ngendlela efaneleyo.
Yona inaleyo imali engamadola angama-30 ibhadalani lani?
Ibhadala amanzi, ibhadale okuthwala kwamabhimu, ibhule ndleko vele eyendlu ekhona ebhadalwayo. Uma besiyise vale ibhadale indlu, ibhadale into ezinengi, iyangena into ezinengi, ama-service delivery amaningi okumele siwaphile.
Kodwa udaba lolu amakhansila kanye lani elilwela amalungelo ezakhamizi selake lakhuluma ngakho yini, kumbe lokho kwaphelela khonaphana emhlanganweni yamabhajethi?
Sizamile kakhulu njengathi izakhamizi, sizabile sathumeza lezincwadi, senza lama-petition ukuthi kasikufuni, sabatshengisa ngendlela ezinhle, sizame ukwakha ubudlelwano ukuthi bazwisise ukuthi asonelisi ibhajethi leyo, asiyenelisi imali yona leyo. Ama-councillors nawo a-divided, amanye adesele ukuthi siyikhiphe, abanye bathi singayikhipha. Asikwazi ukuthi baqinisele kanganani ngakhona okho abakutholi. So sizobunzima bokuthi akuba kubambana phakathi kwabantu laba esabakhethayo ama-councillors, abasitshengiseli ukubambana lathi lokusikela. Kodwa thina njengezakhamizi sizamile kakhulu ukuthi sikulungise ngendlela ebuthakathaka ukuthi basizwisise. Kodwa sesibonile ukuthi abasoze basizwisisa. Sesikhangelele ukuthi sizathathela inyathi elizasikhipha, elizakwenza umhlaba wazi ukuthi thina vele ibhajethi zabo lezi asizisini, njalo asizake sizivume. Ngoba lufakiwe, selufakiwe nohulumende ukuthi abalani abalayo batsho ukuthi bala ngasiphi isizathu. So sizabile ukuthi silungiselele ukuthi sizame ukuthi sibazise labo ukuthi hayi thina siyana.
Kungani lisithi lanxa imali le ibhadalwa kula service delivery?
Sitsho ngokubana emaklinikhi asitholi kwelatshwa. Yena lezi amabhimu idodi ithathwa nzima, ithathwa kanye ngeviki. Lanxa ithathwa kanye ngeviki amanzi kasinawo, njalo amanzi angikhona angcolile kahlambulukanga. Le dorobho lonke lingcole kakhulu, kunile nje kuyanuka phi. Ungangena edorobheni kuyanuka izathi ungene kwenye indawo ongayaziyo. So i-service deliver ayikho, ayikho. Okubuhlungu kakhulu lasemaklinikhi, linzima kakhulu ngoba umuntu engahambe ekuseni ubuya ngo-5, sekuvele ubona ukuthi uhlale ilanga lonke esiya khona ngale, ngoba ama-short staff amanesi awakho.